Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle.
Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamashumi amathathu. Kulimele abantu elokitini le-Alexandria e-South Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onazindaba bona bezimele bodwa ngathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zendaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lo mthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamashumi phose ayisithiyagalombili 78 kulindlu edolobheni emuzini weWaterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elichumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba nguFortune Ndlovu, uRathiel Manyanga loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela E4 Infantry Brigade eMaswingo njalo bonke bahle baxothwa umsebenzi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayithatha ngapi, uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani zalendlala.
Sibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Kubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuze ukuthi kona liyeze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokhu kwevusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Ngavele ngaboni into ezilengozi. Singatsho nje amanye ama-ministries angatholi lutho. Akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister wabanika imali ngaze sibhajethe iganga. Lei into lei iyesabisa kakhulu mnumzana. Umuntu lo mnumzana umthuli Ncube nxa engazange akhutshwe umbe achintshe ubuntu bakhe uza kuba lengxaba ngoza elizweni la. Uzabona ukuthi kona even thina esisebenzi yomkakashweni ngendaba yezamabadla lezi. Bazagcina bona abantu labana zinje sebejoyina nje utholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni. Akubone konoko kuvuzwe uhulumende sibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe sibili ukugohlwa ukugohlwa.
Ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobu elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelela abantu abavele beyisigebengu nje?
Into ekhona ukuthi kuphele lokho. One, owawuqala i-security service yonke zibe happy. Nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kufoswa. Abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu. Ungazo babuze ubudlwangu konke kwenzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni enje. Akula nto ongayicasha ebantwini bonaba. But kathesi bayayekela ngabomo. Uzabona ukuthi even emakampanini ungazwa ukuthi khona umuntu urojiwe. Umuntu yenalo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe phakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bambani umuntu lowo ule mali. Njengomzekeliso kakhakela abantu bakofosethi laphana sayenza stage manage la mapholisa lamasosha ukuthi khona i-CIT yabo ithathele imali e-CIH loyo. So kufuze nje umuntu wonke abe ngumuntu ohola into engathi ingcono. Yikho mbengimblema uminista lapha uminista we-finance nguye olakho konke. The ball is in his court. So nxa engazange atshintshe ubuntu bakhe bonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebethathelwa nje izinto emini njenge-South Africa.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Kulimele abantu elokitshini le-Alexandria e-South Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Sekulamaviki amathathu iqula lezizalwane zakwele-South Africa elizibiza Alexander Dudula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo. Lokhu kubangele ukuvalwa kwezitolo lokudilizwa kwemisika. Udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele-South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo okususwe kuzo abantu bokuza. Abokuza lezizalwane zakwele-South Africa bebelwisana ngamatshe, izitina lokunye okulimazayo. Kwalimala abantu abaphose bafike ichumi loba nje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela. Isikhulumeni seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolo.
People are intimidated, people are terrified. One of the leaders.
Siye saba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe.
Because they are not prepared to go back home. So South Africans are shaken by this.
Kodwa ke sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezithengisela emsikeni yabo.
Nathi singakhona ukubisela hathi uthi siyabasaba mara siyabarespekta kodwa into abayenzayo sokwenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni.
Kodwa ke izalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizinisi amancane hathi abantu bokuza. Kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiye amabhizinisi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu. Esinye sezizalwane zakwele Mozambique esithengiswa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa.
Phela kusho ukuthi la bantu laba sihlula. No, abasihluli sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ukuhlunipha isfinish lokhu seleyo ne masingazwani ukuthi siPakistan sonke la akuzohlala kunjani kunamuntu ozodayisa
kodwa ngeqembu ledudula leli lithe phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumilili kule lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Usikomitsho wamapolisa emhlubulweni u-Alexander uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
And anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka ubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngeviki ephelele umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa ukuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokhu akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Melesulo 7 Johannesburg kwela South Africa ngingutuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli izindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Lennox Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kuliphi icele. Uhulumende njengoba simazi uhlengena ngesicathulo. Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa, singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho ozabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba o-progressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongabe sehlule ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende we-ZANU PF okhona owamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele elezepolitiki.
Omunye wabesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sibanda uthi njengentatheli ezindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi buqakatheke kangakanani ukuthi intatheli izindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo bungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi yi-state regulation of the media. So bekungumhlangano othi uqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonge ukuba kulungisiswe ukuba buyiwa phambili buyini okungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathi ntambo oze kwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lumthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoti isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye le-ZMC. Njengogatsha lwezendaba sesabhala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathi ntambo ozokhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli izindaba we-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutsheketsa. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitsheketsa kasiphele. Ikomishini yezokhetho eSVEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola ikomishini le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngu Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi nganitha sibambane neZimbabwe wamahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abaningi MPCCC ekachamisa. So uma siyaqala ngama party la ngenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi sikhiphe ipoison le izantiya. Uma opposition party angene kuchamisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi lokho kuningi lokusiba kubona apho siyababona bonke osibangilizwe but ibangilizwe sasemuthe endimeni le lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vela angeke ayiwini. So asiqaleni siwini khipheni iZANU-PF abantu abangene kusisi kachamisa sibone ukuthi kuhamba njani.
Salibonani, salibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg, ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi abantu abangafuni iZANU iphume, abantu njengabale abafuna basebenzisa abantu. Kungabe ngani bahlangane babe yimbumba bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kahle iZANU kayiphume? Maluka liyenza amaqembu amaningi, liyenzani? Funa ukuthi iZANU ingaphumi, ihlale ikhona embusweni.
Salibonani, salibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moya. Ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni. Kambe sho iZANU akulamuhla yiloku ibusa namanje loku iphela. Angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukuthi sigqoke isigqoko esisha. Abantu beke betshintshe iZANU beke bevotele iphathi. Kambe bethi singaphila ngcono. Kunje sosisemazweni amazweni, wonke amazwe bakhala ngabantu beZimbabwe. EZimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU. Abantu beke nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafunani. Le iZANU kuyafana thina iZANU ayisenzela leader sila president eZimbabwe. Ongcono ngavotela phela imthwakazi esike sibone sike siyo le president engivele obetshintshe yona iZANU. iZANU makayiphume sesikhadile ngathi niwe ngeZANU noma singazilutho kwakudala okunye kwenzakala iZANU makayiphume abantu beke bezamukela amanye amaphathi. Ngonyaka ozayo makuyiwe emafini abantu bekwazi bafunani hayi sesingale iZANU. Ambonti ukuthi kulo mntu olengqondo ongabe sabhizeloke elandelana lezi niwe ngayo le ZANU thina isenzela ilutho yonke into nje yenzakala emakhaya abantu kufanele bezenze. Izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayilalo uncedo nje iZANU. Abantu ma cela ukuthi abantu beke bezama bekwazi ukuthi bafunane empilweni ngoba ayikho nje into ababeyifuna mangabe lo babebevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini eZanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani ngosakazi bahle abahle abastudio seven. Ukhulumayo uNkosinathi Ondlovu dawa eplant ohlala ngasebetlans. Hhayi kuzwakala sakazi nami liyabakhuluma abantu botelelshamisa Chamisa uthela bani kodwa ke nombuzo ngithethi ngibuze kuwo lawo bonke abantu basesindebeleni nithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto abayihambela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kuthi kuzoba nini because angaze ngize lelo Chamisa khona kusinome abetaw ngaze ngibuze lelo mnangakhoisinde kodwa uzaza umuntu uthi ngokuchani yini wavula amehlo nayo into okuncane okusalandayo amakhehla kushona incindezele ibona iphuma kuyo yini ungatshintsha ukutshintsha indlela ma ubona ngathi into azihamba hhayi umuhamba mina ngithi ikhohlanga amashomo, khohlanga amashomo. Basifikile abantu basesindebeleni sesishomele. I-history besingayazi esindebeleni. Sesiyifunde manje, siyazi. Indaba yegugurawunda ayizange siyibone. Sifunde zange siyibone, sifihle bekona. Sesiyibona manje, amqondile. Thina sithi ngiyani kumthakazi, ngiyani kumthakazi. MRP khona. Ya, noma kutheni, kufanele siyebo. Noma kutheni, noma besixoshela lathi, sapha siwaxosha amashomo. Sizosiwaxoshela lathi, sixosha khona. Kodwa ngingena ku-MRP, mthakazi khona. Khona iqiniso, straight. Njalo ngumuntu omncane osilato sibona besidonga. Asisafuni makhehla thina la azokubulala. Thina sifuna abantu abancane manje labo abadala bazorojwa ngomumbe kwelileka akhohlwa nabo abadala vele ekhaya kuzobatshela bazokutshela ngokuthi bona bayaunangakabanitharo. Thina sifuna umuntu, sifuna impumelelo, umntuthuko, uzitshintshile manje new generation. generation, what the old generation, you play the old generation. The Lamel and the Bele, no more people, the Lamel, Nanga, and the Kusuda, Chinese, I see. Now one was legally, so I shown,
Ambrosi, umtaka maposa lapana e crossroad kopangwe ndune lwenduna awusizubuhlungu kambe ngobaba ugawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa nabantu bakuba babulawayo yonke into enziwa izana uyayiphika uyayibusisa izana ekwenzeni okubi kangaka izwe lifile limabheketwana libonakala lelinjani kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwana awu namhlanje uyaphika ukuthi umananga gobe fanele ayefika etsholotsho usesithi bekuza uvice president uvice president kuyomele abe labantu abayi 3 awu kayifi zana sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle mthwakazi omuhle awu nibe bahle nivoteni kahle nivoteni kahle nivoteni kahle sivoteni kahle bakithi kuphuma indlala ekhaya makuphumizana uphela fana nokuthi kuphuma indlala ekhaya fana nomuntu ochithe isitsha lesi sinokudla okubabayo wabaka ukudla kumnandi kakhulu siyabonga bakithi nami ngiyaguquzela ngilaphe Johannesburg egoli esantini ukuthi abantu bakithi kabavote kahle bevotele iqembu elizabheka isizwe ukuthi simi kahle njalo abantwana bethu bayahlupheka ezweni lasegoli
Studio 7 engiyalibingelela lonke abasebenzela ku Studio 7 atungamele ngomo okhuluma yolenje hayi ngibonga abantu basetsholotsho ngiyababonga abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela besitshengisela ukuthi hayi sisakwatile ngaloko akwenzayo ngombhuqazo lo wawenzayo awungeke uthi kunani ubhova lukulume lusuke lapho luvulale inyamazana xizane lomuzi wakho usuke lapho inyamazana leyo iyakubulala ngoba layile poison umnanga kwangubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotsho yeye njengogawule lolamanga kangaka gawule kati yini unamanga kati unamanga gawule kuyamkhulumela umnanga gawakho ngoba usafuna nje imali leyo ehola kuzana lobu khuluma uyagagasa nje uyazwakalela ukuthi hayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano kodwa ke ngizokane kukhipha kulesi situlo gawule uzazi bathi kuyagcwala umoya kuzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-one imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofuye undofa uma usidla imali kandofa obekwazi ukuthi udla isikweleto eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami
sanibonani bantu bakastudio 7 labalaleli bakastudio 7 bonke bakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lathi ke eke fundo yama audio yethu hawu kathi thina lokho sesilela emuva ukwetha ama audio kunjani bona laba abantu bona laba othapa kachamisa sisisi ama audio abafunda ukuphela yiwo kuphela abakhulunywa ngabo sisisi kombela studio 7 le kachamisa le acina ngasakwazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika.
elebhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha ele Ukraine ukuze lilwisane lele Russia. Kungakaqali impi ye Russia lele Ukraine, elebhilitane lapha ele Ukraine imota zohlobo lwama tank eziyinkulungwane ezimbili 2000 njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha 1615. Kule mbiko ethi izikhali ezaphiwa ele Ukraine ngelebhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arietha ngokuthi bona balobungane le Ukraine nje balobungane le Russia. Siyabona abakunatho lamanye amazwe a-democratic ayasola linto yenzwe iRussia. Then usukhangela amazwe anjabo Zimbabwe, South Africa, lamaye amazwe kwaba lama-liberation wars abancediswa yi-Soviet Union kudala. Bona bakhangela ngani i-Soviet Union kwakuyiRussia, kabananzelela ukuthi i-Ukraine la yayi-part of i-Soviet Union. So yabona amazwe anjalo, ikakhulu amazwe anjengaseZimbabwe lamaye amazwe ahamba kuma-liberation wars, ngathiwa wona athi basenda leRussia. Kodwa usuke kungathiwa uyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi i-Ukraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia kumbe Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho uma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami bathi ungaphayela ama-country senato bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhayela i-European Union, i-NATO. Iyananzelela ukuthi i-Russia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine, bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase-Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa ele Zimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program, ngakho dasiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithetha sibona impi seqalile kube lokuthula vela kuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.